siyabonga jonga lo Chris amachono emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzani sibili abasamfuna ngazenze nasizibamamukele back. Ungaba ngcono ukuthi akhonteste njengeindependent. Kodwa lokuthi kuyile igala ucothwa kakhe. Engabe leqiniso kodwa ambone ukuthi okwakhathe sibe ngamxolela ngoba sebefungile sibili ukuthi abamfuni.
Umnumzana Titmas Mtasa uthi kakunanzi ukuxotshwa kwakhe kubandla leZANU-PF njalo uthi uzancuntisa kukhetho lokudinga umeli wesigaba sakhe edalela ePhalamende.
Sithola ukuthi siyasalela emva kakhulu ngenxa yokuthi konke ama-programs ayenziwayo emaphandleni lesemadorobheni. Uthola ukuthi omama abagogekileyo abatholakali kuzona ezonhlanganiso ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakhangelelwa phansi lemuli zabo bakhangelelwa phansi.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ahlangene eHarare namhla ehlaziya osokuthe kwenziwa eminyakeni engamashumi edluleyo ngokwavunyelwa nayo emhlanganweni wabesifazana owaqutshelwa kwele China ngo-1995.
Kwezombusazwe lamhla sihlaziya osokwenziwe eZimbabwe sokukhanga amanye amazwe ukuthi azame ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leli lanxa kule nkokheli eyafakelwa izijeziso zenotho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Didimas Mtasa uthi kakunanzi ukuxotshwa kwakhe kubandla leZANU-PF njalo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wesigaba sakhe edalela ePhalamende. Umtasa lo mnumzana Themba Mliswa baxotshwe kokuphela lidale leZANU-PF Politburo izolo beseteswa icala lokweyisa inkokheli yebandla. Kodwa ekhuluma leStudio 7 namhla umtasa uthe ulokhu elilunga leZANU-PF njalo wathi akula muntu ongamxotsha kuleli bandla. Uthi njalo sokusobala ukuthi uMongameli Mugabe kaselamandla njalo umkakhe unkosikazi Grace Mugabe nguye oselawula kuZANU-PF. Umtasa uthi lokhu kuvele sobala izolo emhlanganweni weZANU-PF Politburo lapho unkosikazi Mugabe eze ehlale etafuleni ehlala amalunga edalele presidium kuphela abalisa uMgabe ngokwakhe labasekeli bakhe bobabili umnumzana Phelekezela Mpoko lomnumzana Emerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sigxume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ya mbona zani kuzani sibili abasamfuna ngazenze nasozibamamukele back. Ungaba ngcono ukuthi akhonteste njengeindependent. Kodwa lokuthi kuyile igala ucothwa kakhe engabe leqiniso kodwa ambone ukuthi okwakhathe sibe ngamxolela ngoba sebefungile sibili ukuthi abamfuni. So mbona ukuzama ulwa isithi akukho emthethweni okwakhathe sikebe ungancedi lutho ngoba vele siyakwazi ukuthi iZANU ayisebenzisi umthetho nxa ingasawufuni isisebenzisa ukusongela nje umsongo nje.
Engaya emthethwandaba ubona ephumelela yini?
Ngibona engaphumelela kodwa sizive kuvume ngoba sesibone ama-court judgments amaningi abayignorayo nje. So angawina sibili kodwa sizive kulandele khona lokho njengeZANU-PF. So ambona ukuthi ekugcineni sibili kungaphumelela. Ngibona zani laye kumele azame ukuthi akhe kutsha impilo yakhe yombusazwe yombangazwe engekho kuZANU-PF.
Uthi njalo uzancintisa ukhetho lwe-by-election oluza kwenziwa esigabeni sakhe. Umbona senelisa na ukunqoba?
Ngingazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani baningi abantu sibili abangamsekela. Ukunqoba angazi mbe anganqoba kodwa mbona zani sibili engenza kohle. Ekunqobeni angazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani sokulabantu abaningi nje abamsekelayo ngenxa yesihluko aphathwa ngaso.
Lona iqembu likaMjuru ubona liqhubekela phambili njani Nkomo?
Ngibona zana ukuthi sibazama nje yebeqale bekhangele impila kahle kaMongameli ukuthi iminjani. Asizebe nje bejahe ukuthi benze olunye lutho kadesi. Onazani bazacaya, babazama nje bekhangele ukuthi kuyozala nkomoni ngeminyaka lemibili emithathu ezayo. Ngoba abalesikhathi sibili ukuthi labo babumbe amaqhinga kumbe amacebo ukuthi bebone ukuthi labo bengathatha inyathelo bani ukuthi labo bebe nobukhokheli kukaNPF. Sambona ukuthi bazayenza anything kadesi. Kodwa bazama nje bebekhangela ukuthi into zihamba njani. Ngokuthi benze something kadesi kebe ku-eli kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ahlangene eHarare lamuhla ihlaziya osokwenziwa ngeminyakeni engamachumi edluleyo ngokwavunyelwana emhlanganweni wabesifazana emhlabeni jikelele weBeijing Conference ka-1995. Intathe ezindaba ethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mhlangano wenziwa phansi kwamalungiselelo okuyangena umhlangano omkhulu wabesifazane emhlabeni jikelele ngenyanga ezayo owenzelwa eNew York kwelemelika, lapho inkokheli zamazwe omhlaba ezizakwethula khona esezikwenzile njengabohulumende ukufeza okwavunyelanwa ngomnyaka 1995. Lezi nhlanganiso ziyavuma ukuba lanxa zingasafezwanga ngokugcweleyo izibopho ezenziwa emhlanganweni weBeijing ngomnyaka ka-1995, ukhona umahluko kwezemithetho eminingi eseyaguqulwa emazweni ehlukeneyo omhlaba ephathelene labesifazane. Unkosikazi Rejoice Timire ngumqondisi wenhlanganiso yemela abesifazane abaphila lobugoga e-Disabled Women Support Organization. Unkosikazi Timire obe kulo mhlangano uthi lanxa kukhulunywa ngezamalungelo abesifazane, bona ababhekane lenkinga eziphethwe kabili ngoba bephila lobugoga njalo bebandlululwa ukwedlula abanye.
Masikhangele laba abaphila ngobugoga, thina asithabi kakhulu, asithabi ngenxa yokuthi sibona ukuthi ezintweni eziningi sasalele emuva kwezemfundo. Nxa besithi kule inclusive education, ukhanya ukuthi ukakhiwa wezikolo awuhambelani lomuntu ogogekileyo, plus lamateacher akwanisa ukufundisa abantu abagogekileyo malutshwane. Lezi nto ezisetshenziswa abantu abagogekileyo azitholakali kangako. Lanxa sokubuya kwi-health ukuthi siye ezibhedlela sihlangana lenkinga nabasebenza khona ngapho abasikamukeli ngendlela le sicabanga ukuthi bangasamukela njalo. Especially nxa kuyukuthi sibe le mkhuhlane eyitholakala emacansini, bayasikhangelela phansi ukuthi siyithole kanjani thina sigogekile. Kanti bona abakwazi ukuthi lanxa sigogekile lathi siye emacansini siyafana labanye.
Lanxa kwavunyelwana emhlanganweni weBeijing ukuba ohulumende bathuthukise abesifazane kwezomnotho, uThimile uthi kakunjalo kulabo abaphila lobugoga ngoba uhulumende evele bakhohlwa sikhathi sonke.
Sithola ukuthi siyasalela emva kakhulu ngenxa yokuthi konke ama-programs ayenziwayo emaphandleni lesemadorobheni, uthole ukuthi omama abagogekileyo abatholakali kuzona ezonhlanganiso ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakhangelelwa phansi lemuli zabo, bakhangelelwa phansi. Besifisa ukuthi ngabe abantu bayaziphatha njengoba lawo bephatha omunye umuntu wonke. Lokho kwenziwayo umuntu abafazi labo abagogekileyo babonakale lawo bengena phakathi kwewonke ama-programs ayenziwayo ukwenzela ukuthi labo babekwazi amalungelo abo.
Enye inhloso yalo mhlangano oqoqwe izinhlanganiso ezibalisa umanyano weZimbabwe Women Lawyers Association Zwala kanye leye-Women Coalition in Zimbabwe bekuyikubonisana phezu kokuqoqwe nguhulumende weZimbabwe azaya kwethula emhlanganweni weNew York ngenyanga ezayo oweBeijing Platform for Action Report. Umhlangano weNew York lo uzakwenzelwa esigodlweni senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eseUnited Nations kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 20 ngenyanga ezayo kaMbimbitho. Kuzathathwa leli thuba emhlanganweni lo ukukhangela ukuba zifezeke kanjani lezo zivumelwano ezenziwa zeBeijing Declaration and Platform for Action, njengoba isingamachumi amabili iminyaka selokhu zenziwa emhlanganweni wakwele China ngomnyaka 1995. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-12080 laku 15775 kilohertz lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika, amankampani evalwa njalo lezisebenzi zilokhu zilahlekelwa imisebenzi. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gideon Shoko uthi abesifazana abayizisebenzi yibo abaphatheka kubi kakhulu ngalolu daba nxa beqathaniswa labesilisa.
Omama nxa sibuya kundaba ze-economy, ikampani nxa ifuna ukuretrentsha yakhangela kubomama first, ngoba anti yabona ukuthi khona i-structure yethu ye-society yethu niyamadoda. So amadoda baloku bele mcabango lowana wokuthi khona omama they are not looking after ama-families. So nxa kufuna ukwenziwa i-retrenchment uyeza uyabona ukuthi khona bayathageta omama. Nxa omama bedinga umsebenzi yakwazi ukuthi khona kulezi ndaba lezi ezi-sexual harassment, omama bayaharaswa ngamadoda laba abaza kuba besebenza bayibo abathathayo abantu. So bayaharaswa umama sometimes. So kulezi nhlupho eziningi ezikhona ezikhona kumama ukudlula amadoda, ngoba amadoda akula sexual harassment.
Nxa begonyulwa emsebenzini kwenziwa ngokusemthethweni kumbe liyacabangela ukuthi bengabe bona bekhethwa ngoba kuzakhanya ukuthi yibo abaningi
emthethweni? Anti yabona ukuthi khona eZimbabwe umthetho we-labor uthi wona nxa kwenziwa retrenchment, nxa kukhutshwa umsebenzi abantu lapha kuyanegotiatwa khonapho ku-factory ukuthi khona kukhanjiswa njani. So sometimes abantu abaza kuba bekhokhela even izisebenzi lalabo ababekhokhela i-management bayabeya la ma-proposals ukuthi khona laba yibo esifuna kuba retrench, and mostly uyawuthola ukuthi khona baza kuba befaka amabizo ababafazi. So omama yibo abakhutshwayo.
Sesikhangela phandle lapho yibo yini njalo abaningi abathengisa impahla lezi zokuziphilisa?
Omama phela yibo ama-domestic workers. Uyabona ukuthi khona ungahamba ezindlini usozokuthola i-domestic worker weyindoda, ungahamba emsikeni lapho kudengiswa khona ama-tamatisi uyathola umama, ungahamba empedzanamo ngale uthola kulabo mama. Obaba kulutshwane ukuthi ubabone abaningi abathengisayo.
Lo mnumzana Gideon Shoko, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU, bekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Ku-Livetalk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana kwezenotho.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende weleKatar usebize ekhaya umeli wakhe wele Egypt lamhla ekuqhubekeni kokufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe omabili kubangwa ukuhlasela kwele Egypt indawo eziphansi kwamalucacha awesimuslim edlulisa amalawulo awe ISIS kwele Libya. Ele Egypt lithethe lelinyathelo liphindisela ukuqunywa amakhanda kwezizalwane zalo zokholo lwesiKristu ngabe ISIS. Lokho kubikwa kungasekelwa ilelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngezempila kahle kumanyano we-United Nations olwe-World Health Organization luthi imizamo yokulwisa ukusabalala komkhuhlane we-Ebola emhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika sokuphazanyiswa yikungcwatshwa kwabantu ababulewe yilo mkhuhlane kungalandelwa indlela eziqondileyo. Incwethi kwezempila kahle zithi abayabe bebulewe ilo mkhuhlane kumele bangcwatshwe ngabezempila kahle ababe begqoke izembatho ezibavikelayo ukubamba lo mkhuhlane.
Izakhamizi zekhezi emhlubulweni wamathebeleni South zibhekane lendlala embi kulandela kungani kuhle kwezulu lokho umnyaka waqalayo, njalo sezidinga ukuphathiswa ngokudla ngoba Umangoye eseqalisile ukulala eziko emizini eminingi. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa nje kujwayelekile ukuthi ngalesi sikhathi sikanhlolanja, iningi labantu elilimileyo liyabe lichinisa liqala ukudla amakhomane, ulude kanye lamabhobola, likhangelele ukuqala ukudla umumbu, amakhabe kanye lezimfe kumaviki yambalwa azayo, lokhu liphupho lonyaka emhlubulweni wekhezi. Izakhamizi zithi ilanga selichise lakhupha imikhobo eziphaleni, phezu kokuthi lezulu liqine ukuna nyakenye, lihambela amathemba abalimi, ukuthi bazathola isivuno lonyaka bathole ukugcina abantwana. Lanxa nje izulu lisilela kundawo eziningi zelizwe, umlimisi wakulindawo umnumzana Majaha Nkabinde uthi kungaphela nje enye iviki izulu lingananga, kuyabe kungasathembisi ukuthi izilimo zizaphinda zivuke. Uthi abantu bakulindawo babulewe ukusilela kwezulu kanye lenhlanyelo yomhlobo ophanga uvuthwe, ngoba kuvamile ukuthi izulu linayine bese lihamba.
Izilimo sezi sekulokunzima obukhulu ngoba khathesi seziqalisile ukuthi zibune ngenxa yelanga. Ngakho sekulokwesaba ukuthi kungaba lenye kumpiviki ukuthi ukubuna lokho kuyagcina sekusiba ukuthi isilimo sivele singazabe sisavuka lanxa izulu selisiba kulobunzima sibili obukhulu ngenxa yokuthi izulu kakukalikho, lelanga lakhona liyachisa ngamandla.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi uthi yena sehle walahla ithemba ngoba ivele isingenile indlala emakhaya. Uthi sebeqalile ukuthengisa izifuyo bethenga impuphu, kuthi labo abavele bengela sebelala bebophe izisu ngamaqhele. Uthi sebemelele ukuthi inhlanganiso eziphathisa ngokudla zize, ngoba kungenziwanga njalo bazancwatshwa lonyaka abantu ngenxa yendlala.
Ngoba kuzaba lezidumbu khonapha kuwadwane, abantu kabala lutho, abantwana kabasafunda, abanye bayehluleka lokuya esikolweni ngendlala. Balala ezindleleni kwabo bengafikanga esikolweni. Lokutitshe ekhuluma umntwana kezwa ukuthi utitshe uthini. Lami mina mzali ngalalutho.
Ukansila ka Ward 10 umnumzana Alexander Phiri uthi sebeqalile ukucela usizo kuhulumende kanye lakunhlanganiso ezizimele zodwa ngoba umumo mubi. Ikhezi ngezinye zezindawo ezivele zivame ukusilela izulu, lanxa nje abalimayo belokhu belandela izikhathi lendlela zakudala. Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Sifasi Mthethwa uthi uhlupho lwamanzi lwalo soluqalile ngoba imigodi yamanzi layo ingeneli. Uthi yena labomakhelwane bakhe basebenzisa umgodi owodwa owuvele ungowedibha ukukha amanzi lawo osusitsha njalo lempompi sezigugile.
Amanzi asila manzi, mina since 1980 umgodi uyi-1 kithi, since 1980 asila manzi. Uyazi ukuthi insimbi eziphansi ziyi-32 esizidonsa ngezandla, plus ungowedibha vele yona ilayini ayila mgodi. Silobunzima obukhulu, imizi khona apha elayinini iyi-35.
Indawo ezibhekane lodubo oluphezulu zendlala yimabonyane, imayetshe, ibhalagwe, imbuya legohole. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Umahluli womthethwandaba we-High Court koBulawayo uthi uza kupha isinqumo sakhe kudaba lwesisebenzi semahofisini kaMongameli Mugabe esisithethe iplazi leMaleme esigabeni seMathebeleland South satshiya amakholo ezakhamizi ekade ephathiswa yileli plazi engasela okokubamba. Udaba lolu luqale ngomnyaka odluleyo ngemva kokuba lesi sisebenzi omnumzana Roni Mashingaidze eyazise ukuthi waphiwa leli plazi elemuli yakuCunningham lugatsha lwezokulima. Ekuqaleni kwayo nalinyanga uMashingaidze encediswa ngamapholisa uxotshe abantu eplazini leli, wathatha izilimo lezifuyo ezinye wazithengisa emkambo wakoBulawayo. Inhlanganiso yezokholo e-Ebenezer Trust yahambisa lolu daba emthethwandaba icela ukuba uMashingaidze axotshwe eplazini leli. Kodwa uMahloli unokuthula moyo uthe uza kupha isinqumo kumalanga alandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Joshua Tichuma omele inhlanganiso ye-Ebenezer Trust lenduna uMasuku oyamatobo ukuze sizwe okwenzakale emthethwandaba.
kule sikolo khona apho kule church center khona apho so wahamba wangena khona apho wathi wathatha amakhi wavala amanzi wathi sokungokwakhe waqalisa ukuthengisa izilimo eseplazini khona apho ezithengisa lapha koBulawayo yikho ke sikho lapho abuya khona ama-trustees uPeter Cunningham esithi akungincedise lapha lokho sokwenza ke wathatha udaba wasalusa enkundleni as an urgent matter eliyade siyihlafuna namhlanje ade kucela ukuthi hhayi umthetho wawumvumeli ukuthi ayezingelela yedwa xa kuyukuthi ulamalungelo kumele ahambe aye enkundleni inkundla leyo yezanquma ukuthi olamalungelo okusebenza khonapho nguye then yi-Ebenezer Trust ikade sikwenza namhlanje khona
ya ungasitshela ukuthi yena uMashingaitse uthini ikakhulu ngezilimo lezazitholayo
hhayi uthi yena waphiwa incwadi uminister weland ethi yona usenguye umnikazi wami kweplazi lelo kungakho-ke konke okuseplazini khonapho sokungokwakhe izakhiwo ezikhonapho isikolo i-church lakho konke okuyikho nje sesenelisa ukuthi akuthathe ukuthi incwadi leyo iyamvumela khonapho
esizwa kuthiwa ikhona induna layo ekudaba lona lolo
indawo le iplazi leli lisesigabeni sikaMasuku right uMasuku wayekhona ukusungula udaba lolo kwathi ngo-2003 uhulumende wakhipha ephepheni ukuthi hhayi ufuna ukuthatha iplazi leli yaso kufithi umnikazi weplazi osowabhubhayo unina kaPeter Cunningham wayabona induna wayabona i-district lands committee wathi hhayi ngiyakuzwisisa ukuthi le sifo sokuthatha iplazi leli kodwa ngicela ukuthi libone ukuthi umsebenzi owenziwa lapha kayisiwo omnikazi weplazi kuphela umsebenzi wese olapha ngokuncedisa isigaba sonke into eyayisenzakala ngaleso sikhathi babegcina izintshe bathathe izintshe leziyana bayezigcinisa emakhaya babanika ukudla babafundisa ukuthi intshe igcinwa njani bayikhulisa intshe leyana iziyefika kwisibanga esithile ababa begcina ama-100 abanye ama-50 kusiya ngokuthi umuntu wenelisa ukuthi agcine okunganani athi nxa eseqedile abe sesiyathengisela abakokukhaningama athole ini imali
umnumzana Josephat Chuma ligqwetha ubekhuluma lo Chris Gande Studio 7 ekoBulawayo
kwezombusazwe lamuhla sihlaziya osokwenziweyo elizweni osokukhanga amanye amazwe ukuthi azame ukuvuselela ubudlelwane lelizwe leli loba kule nkokheli etheswa izijeziso zenotho inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-European Union isanda kunika iZimbabwe izigidi ezingama-$270 million i-$270 million imali le ngezasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezitshiyeneyo ezigoqela ezempilakahle i-EU yenze lokhu lanxa nje umongameli Mugabe lomkakhe uGrace belokhu bengaphansi kwezijeziso zenotho lezi eze-EU kule qula njalo labo somabhizinisi abavele eBhilithani elisanda kwethekelela eleZimbabwe lidinga ukusungula amabhizinisi atshiyeneyo elizweni ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudale le-Central Committee kubandla leZANU-PF lomnumzana Godwin Phiri ingcothi yezombusazwe ezimele yedwa uNdlovu usungula lolu daba
mazunala ayencedisana leBhilithani ukuthi bafake izijeziso eZimbabwe sibenanzelela mhlawumbe ukuthi hatshi inyathelo babelithatha lalingaqondanga sibenanzelela kathi sikuthi hhayi into efanele yenza eyayisenzakala eZimbabwe kufanele yenzakale yokuthi banincedise eZimbabwe kunikima ngendlela abayivele babeyenza kuqala kungafaki izijeziso zenotho
ye ulubona njani udaba lolu babapiri
kungabe kutshengisa ukuthi-ke amazwe e-Europe azimikele ukuzama ulungisisa ubuhlobo babo lelizwe leZimbabwe ikakhulu sinanzelele ukuthi abantu beZimbabwe ngancedisa njani ukuthuthukisa umnotho wethu lungise izinto zempilakahle lezemfundo lezi zinto ezinjalo kakhulu eZimbabwe leli lithuba elokuthi into kade sikhala ngayo kakhulu ukuthi i-support yokuthi senze inhlelo zethu ezithuthukisa ilizwe ibingani iyaswelakala lokhu ngabe imali engenileyo isitshengiselo sokuthi mhlawumbe elakusasa lethu lingaba ngcono uma singalungisisa izinto ezithize ezisenza ukuthi sicine singasebenzisani ukuthi lamanye amazwe. Bona ngani umlando omkhulu usuphakathi kwethu kweZimbabwe ukuthi leyo mali siyiphatha njani, nobudlelwano kwethu lamanye amazwe siwuphatha njani ngendlela ezenza ukuthi zathi sithuthuke siye phambili.
Baba Ndlovu, bakhona abanye abathi hayi khona okwenzakalayo akutsho ukuthi amazwe entshonalanga asehlonipha okwenziwa kwele Zimbabwe. Phela lapha sikhuluma ngokuthi babesethesa icala iZANU PF besithi igangada abantu ngesikhathi sokhetho njalo kayihambisi kuhle okuningi elizweni. Ongabe sokuguqukile kuyini?
Kulembe kugulezi mba izigera icacile ukuthi babengathezisa abantu beZANU PF nomathi babethezisa ilizwe lonke leZimbabwe, posa uzulu wonke eZimbabwe ngayethezisa. So osokugugukile yikho khona ukuthi sebebuyela emva bona iZANU PF lokhu iqhokela phambili ngama-programs abo ngizinza izinza okuzivuselela ilizwe bona zibo sebethen mhlawumbe bazisola baqala ukuncedisa.
Ye, ma ungangena khonapho Baba Phiri.
Ngena ngalo mina sicwase ukuthi izigera ayikakhiswa. Izigera angama-sanctions ale afakwa yi-United States of America akakhiswa. Akhisiweyo ngama-restrictive measures afakwe yi-European Union. Izinto ezigeneyo. Oqatheleyo kids, imali le engenileyo lithuba elikhulu kakhulu. Ingqobe isikithi. Sokukithi ukuthi thina njengamaZimbabweni siyamukela leyo mali sisebenzisa ukuthuthukisa kumbiza phelela njalo ezikhwameni zabanye abantu ugcine usezula lawa futhi medisi bezwe bedinwa. So ngiyakhuthaza kakhulu ani beZimbabwe ukuthi leli lithuba ngesikhiwa bathi it's a window of opportunity and i-window yena leyi asisebenziseni kuhle.
Ye, kodwa kukhona yini ukuthi abantu bangasebenzelana ndawonye Baba Ndlovu kulungiswe sibili khona okuhluphayo elizweni?
Uma bonke abantu behloniphana benanzelela iZimbabwe layo beyazi ukuthi lilizwe elikhululekileyo njengamazwe wonke kungasebenzelani. Kodwa ke uma amanye amazwe engananzeleli ukuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elizimele lodwa belithatha njengelizwe elikumele liguqe ngaphansi kwamanye amazwe, yikho kungeke kube lokukhulumisana ngoba iZimbabwe yilizwe elikhululekileyo njengamazwe wonke. Andabona nxa sikhuluma ngenkululeko ikabili sakhululeka ngesikhathi lelo elizwe leli wakhulula wonke abazwe. Ukukhululeka kutho ukuthi phakathi salela ilizwe dube ngokunabantu ababelela ukuthi bakhululeke labo ukwenza khonokho kwakusenziwa ngamabhunu ukuncindezela labo sebekwenza thi sebekhululeke ukwenza. Kwaba labantu izisebenzi ezazincindezele nazo zilisa ukubana zithole inoti. Nakathesi izasela zokhe zilisa into ukuthi zithole inoti izisebenzi azikatholi inkululeko njengezisebenzi. Kodwa-ke laba abanye ababesifisa ukuthi bangene ezicathulweni zabelungu sebakhululeka ngatho njalo.
Ngena khonapho Baba Phiri, uyamuza ubaba Ndlovu.
Ukubambisana kungenzakala kodwa mbonani oqakathekileyo meqale sivumelane thina njengamaZimbabweni ukuthi kanti vele ethi kuqakathekisayo kuyini esingathi ngama-values ethu vele yiwathi. Izinto ezinjengabo-corruption, ukuncindezelwa kwabantu, ama-issues ama-human rights and so on, sikulungisise lokhu kwenzela ukuthi lalawa mazwe afuna isincedisa angathwali nzima ezama ukusincedisa but akuthole nje kuyinto elula ukusebenzelana nathi.
Ibandla leZANU PF lizabiselani uzulu?
IZANU PF ishiyo political organization kumbe ngathi class organization libandla elama-social classes amaningi. Abanye bakhona kubandla leZANU PF belenjongo yokuthi bahuquluze, abanye bakhona kuZANU PF belenjongo yokuthi baqhubekisele phambili abantu izisebenzi lezakhamizi ezidinga indawo yokuhlala. So ukuncintisana phakathi kwabantu bonabo kulokhu kukhona njalo kuzahlala kube khona. Abantu beZimbabwe bazoyananzeleli ukubana hatshi ama-political parties la esilawo elizweni aso ma-class parties okuthi la amele izisebenzi, la amele izakhamizi, la amele abahuquluzi. Abahuquluzi bakhona kumabandla wonke.
Lo ngumnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU PF, elo mnumzana Godwin Phiri ingcwethi wezombusazwe ezimele yedwa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga
lo ntungameli inkomo lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lebelwa busuku obuhle.